siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuMpandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ababe ngamalunga ebandla le-PF Zapo elalikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo bathi ukubhubha kukaMnumzana Sikhanyiso Ndlovu ngeviki ephelileyo kuyadanisa ngoba kukhomba ukuthi abadala ababe kubandla leli bayaphela.
Uhambo kukaNdlovu not only bring ama-memories kodwa kuletha ukwesabela ukuthi abatha na kungalalutha abalifunde kubona la badala bazakwehluleka ukukhokhela.
Kweziphathelane labatsha sixoxa lo Mnumzana Fortune Mlalazi owebandla elisanda ukubunjwa ele People's Democratic Party.
Sesiqhubeka thina nge-nationalism eyaqaliswa ngwabo JZ, nge-nationalism eyaqaliswa ngonkomo, nge-nationalism eyaqaliswa ngodabengwa othitepo othongogara. Yibo laba bantu abatsha abathe sime emahlombe yalaba bantu, siyaqhubeka siyaphambili.
Kwezemidlalo owake wadlalela iHighlanders uDesi Kaphenya uxwayisa iqembu leli ukuthi kumele liqinise uhlelo lwalo lwendulo olokulolonga abasakhulayo iJunior Policy ukwenzela ukuthi linqobe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ababe ngamalunga ebandla le-PF Zapo elalikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo bathi ukubhubha kukaMnumzana Sikhanyiso Ndlovu ngeviki edluleyo kuyadanisa ngoba kukhomba ukuthi abadala ababe kubandla leli bayaphela. UMnumzana Ndlovu ophiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe njalo owake wamela impophoma edalele ephalamende waba ngumphathintambo wengatsha ezijiyeneyo zikahulumente ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasitshiyangalombili i-78. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lesiphathamandla sebandla lezanu PF, uMnumzana Effort Nkomo owasebenza lo muyi uMnumzana Ndlovu kusukela bekubandla le-PF Zapo. Lalapho selimanyene lelezanu PF.
Njengomuntu engimazi isikhathi eside ku-politics, ikulahlekelwa ikakhulu iBulawayo. LeZimbabwe jikelele silahlekele. Okubuhlungu ukuthi abadala ikakhulu kuluhlu lwezaphu abadala abaningi sebesithile and ukuhamba kukaNdlovu not only bring ama-memories kodwa kuletha ukwesabela ukuthi abatsha xa kungalalutho abalifunde kubona la badala bazakwehluleka ukukhokhela. UNdlovu bazamkhumbula kakhulu ngephashini yakhe kwezemfundo. Umuntu ophathise kakhulu kulabantu ababeswela ebabhadalela le fees ebanika badingela la scholarship.
Kuyini elikukhumbulayo ngesimilo sakhe?
UNdlovu usebenzelaye ikakhulu ngemva kwempi ngathi sesithethe ilizwe ngokobulawayo. Ngimbone engumuntu ongamkhangela ukusebenza kwakhe, ubukhokheli bakhe ubuhawukele. Ngumuntu obezehlisa phansi, obengazitshenisi ukuthi ngifundile, ubezehlisa engazikhukhumezi.
Siyezwa njalo abanye abangasibo bebandla lezanu PF besithi obesebenza kuhle labantu bonke. Lakubona lina lokho?
Ye, ngakubona. Ngakhangela i-constituency ye-Thenandaba Mpophoma lapho akayimela isikhathi eside. Lanxa engasakhethwanga umuntu ongazange ayikhalale i-constituency ubehlala isikhathi sonke efika ebonana labantu asebenza labo lezalukazi laba abahluphekayo abancedisayo ebona ukuthi baqhubeka njani ngempilo.
Lo umnumzana Effort Nkomo isiphathamandla sebandla lezanu PF obekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukutholakala kwamathambo enyamazana abizwa ngokuthi nguhormonal lady kwele South Africa okukholelwa ukuthi nguye ukhokho woluntu sekuvuse impikiswano enkulu kwele South Africa phakathi kwalabo abavumelana lalokho lalabo abathi inhlamba ukuthi umuntu wavela enyamazaneni. Izizalwane zeZimbabwe lazo sezingene kule impikiswano kukanti lazo zithi umuntu kazange avele kuhormonal lady. uBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abanye bathi ngukhokho wabensundu, abanye bathi yindwangu, kanti kwabanye ngukhokho woluntu jikelele. UHomo Naledi usevuse impikiswano enkulu kwele South Africa. Incithi zescience ezikholelwa ukuthi kulapho umuntu avela khona. Kodwa khathe eziningi labantu lichaya phansi ngentonga lesithi inhlamba enkulu ukuthi umuntu wavela enyamazaneni. Sekuphoswana ngaqatha kumaphephandaba emisakazweni lebulenjini be-internet ngale inyamazana. Iziphathamandla zezombusazwe ezaziwayo ezigoqela umnumzana Zwelinzima Vavi labanye bathi ukuthatha indwangu ukuthiwe umuntu wavela kiyo yikweyisa abensundu njengoba laleyo nyamazana imnyama. Iningi labeZimbabwe labo sebengenile kule impikiswano bona besithi abavumelani lokuthi uHomo Naledi ngukhokho wabo. Nkosikazi Thelma Khumalo uthi ukuthi umuntu wavela enyamazaneni yikudlala nje ngengqondo zabantu.
Ya, abelu ngabangu tiba aseisa, abasponi tina njenga bantu. Kubona tina sifana ni nama animals. Na mkulu kutu mkulu kulu watalo mtu, mfane giso waki. Mtu never been animal. Uzotale umuntu. Amanga la.
Umnumza na Methu Ngube uti yena uyisidalo asikamveli ngangi achi umtana umtanake ka Homo Naledi.
Na, no, mna ngikhula lente leote. Sifela kwe ndwangu. Aya, no, no, uya ntenjalo. Sakhetha uNkulunkulu nothi ukuthi savela kuma apps. Hayi. I cannot feel like an app me myself. I never nothing like that.
Unkosikazi Khumalo uthi nxa umuntu waguquka esuka ebunyamazaneni, yini indaba leyo nguquko ingasekho?
Kube savela inyamazane ukukhona umuntu oyake ezala inyamazana. Why manje sizala abantu singazali inyamazana? Igenetic angithi isegazini lethu. At some point, we must attend the Amazon. We must search for the back in the unit where we come from.
Laguma pepanda bala kusekuposelwana inyoka ephilayo ngemva kokuba umdwebi wabopopayi owaziwayo uZapiro edwebe isiphathamandla sebandla elibusayo le-ANC umnumzana Mathole Matseka lenhlanganiso yabachuchisi ethi bonke balingqondo encane njengalantshisi njengoHomo Naledi. Limpikiswano isimemetheke kokuthi wonke umuntu owenza into ekhombisa ukuthi ulomqondo omfitshane usebizwa Homo Naledi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ise Washington. Keselicheka ncinyane ezandleni zikaNtungameli Ngomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngoNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomnumzana Fortune Mlalazi, isiphathamandla sebandla ebelisaziwa ngokuthi iMDC Renewal eselibizwa ngegama lokuthi iPeople's Democratic Party. Ngiyakwamukela kuhlelo Mlalazi.
Ngiyabonga Nkomo, salibonani nibalaleli.
Kuyini elikuphathela uZulu weZimbabwe njengebandla?
Nkomo, nangu umntwana omutsha osezelwe emzini waseZimbabwe. Nxa umntwana ezelwe izikhathi eziningi, nyangizwa abadala befika bethi amhlophe. Siyajabula thina abePeople's Democratic Party ngoba asengamhlophe sibili sekuzelwe ibandla elitsha elisuka ebantwini. Uzakhumbula ukuthi besisuka kuhambo olude olwe MDC and nxa besisuka kweMDC bese kukunengi. Okunye kuthiwa ngoMDC 99, okunye ngoMDC T, okunye ngoMDC N. Thina siyi-renewal team sasesihlala phansi sathi hayi lokhu esokusenzakala sokusiba yi-unfair practice ebantwini beZimbabwe uthi belokhu libakamulela into eziningi-ningi zisiba ngo-MDC zibanibani MDC zibanibani ngamabizo abantu. So kufanele abantu bahlangane benze ibandla elirepresenta izifiso zabantu. Yikho kusuke kwazalwa leli bandla elithiwa yi-People's Democratic Party, PDP. Yikho lapho esesikhona Ntungameli.
Amabandla amanengi mlalazi adatshulwa phakathi ngontando kayiphikiswa kugcina kusiba lokudonselana khonapho kanye lokuthanda amandla ukuthanda izikhundla kasi soze sikubone yini kusenzakala futhi kubandlaleni lokho
Ntungameli uhlupho esilalo eAfrika generally ukuthi siswela ubuthungameli obuqondileyo njalo bomqodo yikho bona amabandla adeloke dabuka njalo sihlutshwa yi-detectorship efuna ukuyinfiltrate amabandla ukuze adabuke phakathi sesihlale phansi-ke njengabantu bezimbabwe sathi hhayi asifikeni esikhathini lapho sesiyasungula khona into elempande ezisuka ebantwini okuzaba nzima lokuthi ingitho lobani lobani ayidabule phakathi njalo sakhipha amabizo abantu phakathi lapha okuthiwa ngesilunga individualization eyiwadi ihlupha kakhulu ngoba uzakhumbula ukuthi kuzanu awungeke ukhulume ngezanu kungela mgabe phakathi uMDC bekungeke kwabalula ukuthi ukhulume ngeMDC ungela Tswangirai phakathi kungela bosimba amakoni phakathi labanye abathungameli bamabandla so thina sithi hatch le ithiwa yi-People's Democratic Party instead ukuthi kufakwe ama-individuals sesifake u-people xa sikhuluma ngo-people sitsho uzulu wonke mfokankomo so ukudabuka phakathi hhayi abantu abangeke badabuke phakathi ngoba le yi-democratic party yabo abantu
abasakhulayo mlalazi bayinsika yamabandla athiyeneyo lina kuyini elikwenzayo njengabasakhulayo kubana likhulise leli bandla
Ntungameli uzananzelela ukuthi ubuthungameli obukhethiweyo kucongress esisuka kuyo khathesi kugcwele abantu abatsha osolomon mazore ogodeni imoyo oreji moyo ngabantu abatsha bonke labo umuntu omdala kwabane silaye onguvice president ngubaba usipepa kuphela bakhona abanye abakukhansili ngale abantu abadala ngabo ukuthi basiqondise nje nxa silahleka phela uzakhumbula ukuthi uMahatma Gandhi wathi abantu abatsha banjengesifula nxa singaqondiswanga siyabhoda sithethe siziginya singabantu abatsha njengobukhokheli silabantu abadala abazabe siqondisa kodwa i-core business yethu ngoba sibona ukuthi abantu abatsha yibo ababa-affected i-political violence i-poverty lakho konke nje yibo abaswele umsebenzi kakhesi yibo abantu abatsha nkomo asebehlangene bathi sesibumba leli bandla elithiwa yi-People's Democratic Party PDP yibo-ke abazaba ngama-champions yibo-ke laba abantu abatsha nkomo abathi sesiqhubeka thina nge-nationalism eyaqaliswa ngwabo-JZ nge-nationalism eyaqaliswa ngonkomo nge-nationalism eyaqaliswa ngodabengwa othitepo otongogara yibo laba bantu abathi abathe sime emahlombe yalaba bantu siyaqhubeka siya phambili
luyeza ukhetho luka-2018 kuyini ongakuthembisa abalandeli beqembu lenu kanye lozulu weZimbabwe
Nkomo abantu bakithi esibathembisa khona ikuthi leli lizwe lokhe lasungulwayo ngo-1980 lithiwa iZimbabwe beliswela ubuthungameli yikho namhlanje silalezi nhlupho esilazo ezinjengokubana abantu baswela imisebenzi abantu bayathayana abantu bayaxabana ngemhlobo ngenxa yokuswelakala kobuthungameli i-People's Democratic Party isikhona ukuthi ibambanise abantu beZimbabwe yikho silohlelo olunjenge-hope i-People's Democratic Party isikhona ukuthi ikhuthaze abantu beZimbabwe ukuba patriotic i-People's Democratic Party isikhona ntungameli ukuthi abantu beZimbabwe bathi sesakha isizwe sethu sindawonye singela kukhethana ngemhlobo ukuthi wena ulishona wena uliNdebele wena ulitonga wena ungumanyika sesibambene sindawonye kule iphathi othiwa yi-People's Democratic Party sindawonye nje esizakwenza kathe sizaqala ukuxothanisana lo mbuso kamgabe
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umlalazi isikhathi sesesidliwe ngumangoye siyabonga
ngiyabonga inkomo ba
veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo mnumzana Fortune Mlalazi isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo lilale
Owake waduma edlalela iHighlanders uDesi Kaphenya uthi iqembu leli kumele liqinise uhlelo lwalo lwendulo olokulolonga abasakhulayo iJunior Policy ukuze libagoqe besesemanzi njalo bakhule beyazi imikhuba yaleli qembu. Uthi lokho kuzaphathisa njalo ukuthi abadlali laba bazwisise indlela iqembu elidlala ngayo babutheke babe leqembu eliqinileyo hathi elikhona okwamanje eselinqotshwa langamaqenjana angatsho lutho. Asizweni ingxoxo kaKaphenya loNtungabeli Nkomo weStudio 7.
Indaba yeJunior Policy imele iqiniswe kakhulu because liyabona into ebizisenzakala like lapho kuBulawayo besizele singani siphende iJunior Policy incedisana langamathimu akade ekumalowa divisions adlala khonapha kuBulawayo besinjani before siyadinga abantu besikale sidinga kumalowa divisions. Ama-lower division laba besi-provide ngama-players kanjani abuya afika ancedise i-team kwesinye isigaba like mina I'm one of that person. Mina bengidlala ku-corrugated ngiyadlala ngokumajinaselela but ngangidlala ku-corrugated and there is the likes of uThabani Masawi uJoel Phahla sonke besidlala ku-corrugated but they identified us sokuma-lower divisions basifaka basirompa in akuzange ukuthi kusithathe isikhathi ukuthi ngensingela sijelele labanye abakade bevelele khona kuma-juniors. So ngibona zani iJunior Policy le imele iqiniswe kakhulu.
Inkinga kubadlali lapha ababuyayo ungathi kabasizwisisi isindo sikuqembu le Highlanders uhlonzi olukuleli qembu ngakho kabazinikele ngendlela efanele.
Khonapho yiko esingakwazi khona ukuthi njani abayibo ababakhokhelayo ekuqeqesheni izinda ku-administration ukuthi njani babayazisa nesisindo esikhona esokudlalela ithimu enjalo because njani ezinye izinto from the onset kuyafanana izinto kathesi ingasuka uyidlala eManchester usuka e-England ayifanani nanxa udlala ukuthi njani udlala kuBolton akufanani lanxa izinto udlala maybenjani kunye ngamathimu okuncane. Ngizange ngizikele sona lo ngenxa yani lesimo iyayenda esiso sona lapha yithi lapha kuBulawayo.
Lo nguDesi Kaphenya owake wadlalela iqembu le Highlanders.
Latela zimbuke sikhumbe sehlula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi unze insundu yabe insundu qaliwe siziba sase Rhodesia unze amandla bele eyakhupha abamhlophe esizibeni zabhula ukude linkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubele imhlophe elakhe isidleke kwahlala imkhumbazana wena wembumtilo.
Ukuzigqiba ezalamhlanje ngesikhangele ebesilazo. Ababe ngamalunga ebandla le-PF Sapho elalikhokhelwa nguMoyi uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo bathi ukubhobha kwaMnumzana Sikhanyiso Ndlovu ngeviki edluleyo kuyadanisa ngoba kukhomba ukuthi abadala ababe kubandla leli bayaphela. Ukutholakala kwamathambo enyamazana abizwa ngokuthi nguhomonaledi kwele South Africa okukholelwa ukuthi nguye ukhokho oluntu sekuvuse impikiswano enkulu kulelo lizwe phakathi kwalabo abavumelana lalokho lalabo abathi yinhlamba ukuthi umuntu wavela enyamazaneni. Kweziphathelane labatsha sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi webandla elisanda ukubunjwa ele People's Democratic Party. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vateereri.
Good night, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.